Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesibili mhlaka 9 kuLwezi 2021 nesithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Uhulumende azame ukubhadala ibhonasi yababalisi ingama-US dollars kulandela phela ukuthi uhulumende uthe angathengisa ama-$50 ngeviki. Lokhu kutshengisela ukuthi
abenhlanganiso zababalisi bathi bafuna imali yebhonasi lonyaka ngedola lemelika. Ngaphandle kwalokho bathi bazaphazamisa ukulotshwa kwemihloliso. Ingcwethi kwezomkhathi zithi izinga lesikhudumezi esikhona elizweni siyakhuphuka namhla kwezinye izigaba zelizwe, kodwa kwebulawayo abanye bathi izulu beselithwele. Uhulumende uyavuma ukuba luyaqhubeka lukhula udubo lomkhuhlane yengqondo elizweni, imbangela enkulu kuyi-COVID-19. Zonke lezi ndaba nezinye lizozizwa kunomsakazo. Abenhlanganiso zababalisi bathi bafuna imali yebhonasi lonyaka ibe ngedola yelemelika. Ngaphandle kwalokho bathi bazaphazamisa ukulotshwa kwemihloliso ekhangelelwe ukuqala mhlaka 29 kuLwezi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe National Educators Union, iZineu, uMnumzana Vusumuzi Maphosa, uthi labo babambisana lezinye inhlanganiso ukuthi bancedise amatitsha.
Kathi siyasekelana lawa amanye ama-union athi ama-teacher athole i-bonus in US dollars ilokuthi ama-salaries akhwele ayeku-540. Siyakusekela lokhu ngokugcweleyo ngoba nxa sikhangela i-bonus yinto ebhatalwa once off, but uhlupho olukhona ukubana kuzathiswa kwenziwe njalo ama-unions angasakhulumi ngalizwe linye. Sebezama ukuthi bancintisane kukhona lokhu, kugcine kuyikuthi ababalisi yibo abaluzayo. Thina sifuna kube le unit of i-purpose ukuze kubona lokhu kwenzakale.
Umnumzana Raymond Majongwe, unobhala wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, uthi izikhalazo abazifakayo uhulumende ziqondile.
Civil servants and teachers in particular have been shortchanged by the Second Republic. And we believe that the cause or the demand for bonuses to be paid in US dollars is legitimate. If government is honest, they cannot continue telling the world that they have a budgetary surplus.
Izisebenzi zikahulumende ikakhulu ababalisi bancindezelwe nguhulumende lo okhona. Siyakholwa ukuthi isikhalazo sethu sokuthola amabhonasi ngemali yeMelika siqondile, njalo uhulumende kayekele uhambe etshela umhlaba ukuthi kulezi mali ezisalayo lokhu abekuhlelile ngapha izisebenzi zakhe ziphakathi kodubo. Kundaba yokubhalisa imihloliso, ababalisi basebenza nzima kodwa bengatholi inzuzo evela kwezimseke. Kufanele ukuthi kusiya phambili ababalisi baphiwe ukuhambelana lomsebenzi abawenzayo ukubhaliseni imihloliso.
Umqondisi weZimbabwe Teachers Union uMnumzana Sifiso Ndlovu uthi okwenziwe nguhulumende kanye lezimseki kutshengisa ukuthi i-US dollar likhona elizweni.
Ababalisi bakhuthaze i-executive ukuthi kayiye xhumana lohulumende alungisise udaba lwebhonasi, azame ukubhadala ibhonasi yababalisi ingama-US dollars kulandela phela ukuthi uhulumende uthe angathengisa ama-$50 ngeviki. Lokhu kutshengisela ukuthi ama-US dollars akhona. Ababalisi bathi bona izimseke kayibhadale i-invigilation, ibhadale njalo lokumaka okwenziwa ngababalisi. Izimseke itshengisile ukuthi ile mali ingakwenza lokho ngoba ibiqhatsha abantu abanye abaphumuleyo, njalo isithi bona kabakhangele ababalisi abasemsebenzini.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Thawungana Ndoro uthembisa abazali labafundi ukuba imihloliso izaqhutshwa kakuhle.
As the Minister of Primary and Secondary Education, would like to assure our valued learners and our parents that they should not panic about any calls to boycott invigilation. Examinations will go ahead so that we may be able to contribute to the socio-economic.
Njengogatsha kwezemfundo sithanda ukuxwayisa abafundi kanye labazali ukuba bengathuswa yimibiko yokuba ababalisi abasoke babhalise abafundi. Imihloliso iyaqhubekela phambili ukuze lathi siphathise ukuthuthukisa ilizwe.
Unkosikazi Gertrude Kuphe, umzali okobulawayo, uthi uhulumende kufanele akhangelisise izikhalazo zababalisi.
Uhulumende melakazibuze ukuba kungani izisebenzi zakhe zihlala njalo nje zingezifuna ukukhalaza lomsebenzi zingena kuma-strike. Khathesi nje iqiniso elikhona ukuthi ezikolo vele akula kufunda okukhona ngoba amatisha vele ademotivated ukuthi akafundise abantwana sibili ngendlela efanele. Njengoba thesi uzabhalwa ama-examinations asikhayendelanga ukuthi khona sibe silokhu sisizwa ama-threats amatisha. Mina mbonani ungcono ukuthi kabaphiwe imali zabo ukwenza ukuthi abantwana labo bafunde ngokugcweleyo ngoba lathi ama-fees khona lapho sebe sibhadale yonke ungela ngisho lesikweleti. So sicela ukuthi lokho kulungiswe.
Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo wezisebenzi zikahulumende usikhwica mfundo Paul Mavima yehlule ngoba ucingo lwakhe belungangeni. Unkosikazi Nicolette Dlamini, isikhulumeli seZimbabwe School Examination Council, ekhuluma ecingweni lamhla, uchaze ukuba njengenhlanganiso bebengakatholi isaziso esivela kubabalisi esokuba babhadalwe uma belobisa abafundi imihloliso. Wedlulisele imibuzo kuhulumende ngoba ethi ababalisi baqhatshwe nguhulumende. Inhlanganiso eZimbabwe National Statistics Agency iZimstat ithi isilinganiso semuli yabantu abayisithupha isifika kunkulungwane eziphosa ukufika amachumi amane, i-39,924, ukuthi benelise ukuphila kuhle. AbeZimstat bathi njalo bananzelela ukuthi intengo zezinto azimanga lokho zikhuphuka zisiya phezulu mihla ngemihla. Ngokunanzelela ukuthiwa yi-food poverty line, umuntu oyedwa kumele athole inkulungwane phose ezinhlanu zamadola, i-4,734. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngubathabile Masuku.
Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba sebeyizigidi ezidlula ezintathu 3.3 million asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 okulinani eligoqela izigidi ezidlula ezimbili lengxenye 2.6 million zabahlatshwe amajekiseni omabili i-first le-second dose. Babikwa bezinkulungwane ezidlula kancane ikhulu 133,205 asebahlaselwa yi-coronavirus lokhe yaqhamukayo elizweni yakenye okulinani eligoqela abasindayo abazinkulungwane ezedlula ezilikhulu i-128,126. Inhlanganiso ebona ngezomkhathi e-Meteorological Services Department ithi izinga lesikhudumezi esikhona elizweni likhuphukile namhla njalo lilakho ukuqhubeka kuze kune izulu. Kodwa ezinye izakhamizi zakobulawayo zithi isikhudumezi lesi bese siphela njalo izulu bese lithwele ntambama. Inhlanganiso le isikhuthaze abantu ukuthi bengahambi-hambi mahlayana, benathe amanzi, bengahlali elangeni njalo bengaphuzi utshwala kumbe iziphuzo ezilethukela. Indawo ezikhokhelayo ngalesi isikhudumezi zivalisa iKadoma ele 44 degrees Celsius kanye leKwekwe, iVictoria Falls leKariba ezine 43. Idolobho lakobulawayo lifike ku 40 namuhla. IBite Bridge kweru leMaswingo 42 degrees Celsius. Okuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Amandla Nkomo, ingcwethi kwezomkhathi lwezokulima.
Nxa sithi siyakhangela bona abaziyo ngendaba zomumo womkhathi abe-med department bathi kuba yiheat wave nga kungaba ngama temperatures aphezulu elandelana okwedlula amalanga amathathu and njalo ama temperature khona esedlula lokho abathi ngesikhiwa historical average for leso skhathi bayatsho ukuthi ye ama temperature bengana phezulu njalo kule humidity kumbe umoya umumethe amanzi yikho ukubona ukuthi sokuqala ukuthi sokusiba lezulu endaweni ezithize ngakho ngibona ngani isikhudumezi lesi nje besilethe izulu kungasiyonto emangalisayo kangaka
singabona izulu lisina ngesikhathi njalo singathini ngezokulima
sisinxa sithi siyananzelela lo nyaka bathi ngumnyaka weLa Nina ukuthi ukuthi umango wakithi Southern Africa uzaba lalokhu abathi above normal rainfall kodwa bangazange bacacisa ngakho ukuthi izulu lakhona lizaqala ngesikhathi esisijwayeleyo kodwa ungathi uyananzelela endaweni eziningi ikakhulu kobo Bulawayo and indawo ezigoqela iBulawayo la kwezinye indawo zelizwe singathi izulu seliqalisile kwezinye indawo bebethola more than 20 millimeters of rain which is normally located ngesikhiwa effective rain okutshengisela ukuthi hayi mhlawumbe izulu selikhona lanxa uthi uyakhangela nje la kuma satellite maps uzathola ukuthi no ile intertropical convergence zone siqala ukuthi ngani iyabumba and la kobo South Africa siyabona nje kusiba lezulu elivela ikakhulu singathi from ama cold front aphuzileyo kufike elizweni so kuyathembisa kodwa abantu kufanele belandelele ama forecast abaphiwa ngabantu be med department aqondane lendawo zabo ukwenzela ukuthi benze amalungiselelo aqondileyo ngendaba zokulima kuliqiniso ukuthi kulezixwayiso lemgoqo ethile khona vele babethi nxa kuzaba lokuchisa okuphezulu ikakhulu abalimi abezifuyo kufanele sinanzelele ukuthi izifuyo zethu siyazincedisa ukuthi zingasilela amanzi yikho kokuqala okwesibili lokuthi nxa zisiye endaweni zamanzi sinanzelele ukuthi ziyathola ithuba elipheleleyo ukuthi zithola amanzi kulabo abathelelayo siyazi ukuthi endaweni zasemashonaland sebehlanyele igwayi kuzamele belandelele endaweni eziningi bencedisa ngokuthelela ukwenzela ukuthi ama seedlings abahlanyeleyo angamotshakali kuze kufike isikhathi sokuthi izulu lona ngokwalo liyana so kuqakathekile ukuthi abalimi kakhulu bonke abezifuyo njalo labahlanyelayo ukuthi sinanzelele ukuthi siyalandela imigoqo esiphiwa ngabalimi bethu ukuthi singalahlekelwa zinhlanyelo njalo singalahlekelwa izifuyo zethu ngalesi sikhathi ngiyabonga
lo mnumzana Mandla Nkomo ingcwethi kwezokulima esixoxelayo eNairobi eKenya
Yebo, mthwakazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwethe connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla kuhlelo siqhubeka sihlaziya udaba lokumemetheka kwe-coronavirus eZimbabwe. Sikhangela njalo inhlelo ezikhokhelwa ngabatsha ezijonge ukusiza uZulu jikelele kwezempilakahle. Zulukandaba lingakhutshwa yilolu hlelo. Lilami uMike Obe ngo-8 ntambama.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umsekeli kamongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris ufike eParis kweleFrance namhlanje. UHarris ukhangelelwe ukuhlangana nomongameli Emmanuel Macron kweleFrance kusasa. Inkulumo ezigxile ekudingeni indlela zokuqinisa ubudlelwane bamazwe amabili nokusebenzelana kwawo emhlobolweni we-Indo-Pacific. Abanganganelwa ukubana ngamasela atshontsha ngendlela zokulentshini ama-hackers uyoralaslavi basinski wakwele ukraine loyengezi polianini wakwele russia mbambi sephambi kwentshukandaba yakwele melika besithi sanacala ambala ukuthumba ulwazi oluthile ngendlela zobulenjini i-ransomware. Lona inkampani ambalwa bedinga ukuhlawulwa izigidi lezigidi zamadola andubana abathukulule abakuthumbileyo. Amakhulu namakhulu abantu abaphikisana ngesiqondiso sokubanjwa ngamandla ohlatshwa ijekiseni e-COVID-19 vaccine kwezisebenzi zedolobho le-Los Angeles kwelo Melika bathengisele ezitaladeni izulu. Umanisipala walelo dolobho wethule isiqondiso sokuthi sisukisela ngomvulo wonke umuntu ofuna ukungena kumavinkili lakumabhizinisi amaningi alelo dolobho uzamele aveze ubufakazi lokuthi uhlatshiwe ijekiseni yokuzivikela kwe-COVID-19. Kulabantwana abangamashumi amabili lasithupha abaleminyaka ephakathi kwemihlanu leyisithupha abafele engozini yokutshela esikolo sabo ebesakhiwe ngamaplanka sifulele utshani kwelenjile izolo. Uhulumende uhle wafaka isiqondiso sokuthi kube lensuku ezintathu zokulila laba bantwana. Bangcwatshwe ngcwaba linye abantu abedlula ikhulu 115 abafele engozini yokudubuka kwetanka lamafutha ezimota esigodlweni seSierra Leone eCape Town. Ngaphandle kokuhlukunyezwa yimpi yomndeni eqhamuke emhlubukeleni wangenyakatho kwele-Ethiopia owe-Tigray sekukhanye njalo olunye uhlupho lokusulela kokudla lamafutha ezimota ngoba kungasahambeki kuleso sabelo.
Umnotho welizwe obuvele ungahambi kuhle ucuba ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 oluthi abanye bengelamsebenzi njalo lokulungiswayo emafekitali sokukulutshwana ngenxa yemigoqo yabezempilakahle usucobodiswe yikusilela kwamandla kagetsi. Isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi ebulawa Progressive Residents Association uMnumzana Ambrose Sibindi uthi uZulu uselahlekelwe into eziningi ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi.
Kodwa ke oluye ihlupho solutshaya abantu kade sesilinazelayo indaba yamagetsi siyeza ukuthi kuthiwa phose kwinsuku ezilandelayo ezilutshwana nje amagetsi azabe eseshota kakhulu. Kodwa kuyiqiniso ukuthi vele kade sikhuluma kanje siphakathi kohlupho lwamagetsi. Lapha koBulawayo insuku ngensuku ngasixoxisana nezakhamizi ezihlala kuma-different wards insuku zonke kuba le ndawo engelamagetsi. Uzwa kuthiwa ahambile alele engekho, amanye atshone engekho, akwenza indawo yaqeda ama-two days engekho, okunye yebo kuyabe kuzina ama-cables. Kodwa vele ihlupho lwamagetsi kungathumanje izulu kancane amagetsi anyamalala kutshengisa ukuthi vele ihlupho lwamagetsi selukhona. Kwezinye indawo uzwa kuthiwa amagetsi akhona kodwa adim aphakamisi izitofu aphakamisi ama-fridge. Khonokwana kuyinto ekhathaza abantu kakhulu ngoba nxa sikukhangela khona kwana siyabona ukuthi abantu umnotho vele ufile abantu abaningi bayazisebenza. Kutho ukuthi nxa ufaka into zakho efrijini kumbe ungaba yisihlebo ngoba imali kunzima ukuthi ithole eZimbabwe ungathola imali encane uthenga abantu faka efrijini. Into ezonakalayo abantu sebelahlekelwa inzuzo zabo zonke ezene zakhe. So iluhlupho esilalo sibile eZimbabwe kathesi ukuthi hatshi indaba yamagetsi le isiphilisa nzima sakwazi ukubana abantu baqashe ngabayenga. So kuzisusiza ukuthi nxa kuthiwa futhi amagetsi azashota kusho ukuthi lana la makampani amalithwana asazama ukudondombela ngesikhathana la azakufa ngoba nxa kungela
ingcwethi kwezenotho uMnumzana Rejoice Ngwenya uthi wona amandla kagetsi avele malutshwana elizweni okokuthi ngabe umnotho uhamba kuhle kade kuza kuba kubi kakhulu.
Kwakuthi vele kunje umnotho wakhona wavele usucweka ngoba imali zangaphandle ama-US dollars kasazuzakali. Umsika wakhona we-central bank emabhenki kawuphumisi imali eningi ethandwa efunwa ngosobhizinisi. Nxa-ke pho amagetsi sokuthiwa khona seza kwamalutshwane kutho ukuthi vele kuzabhidliza kakhulu umumo womnotho. Kanti kungathi haye vele umnotho umi kahle amagetsi esilawo ayengasuzivele akwanise ukuze asuthise i-industry lalaba abasebenzayo belungisa impahla zeZimbabwe. Hatshi kuphambanisekile kakhulu umnotho uzakwehla imisebenzi izaswelakala le infrastructure enye eqondane namagetsi lizabhilizeka akumanga kuhle. Mina ngibona ngathi nxa uhulumende eqonde khona okuncedisa osobhizinisi labanye abasebenzisa amagetsi amaningi, kuqakathekile ukuthi kuntshintshwe imithetho ehambelana lezimali ezomuthelo ezibhatalelwa ama-solar power. Kunjalo singitsho ukuthi ama-excise duty, ama-tariffs, lama-rates abhadalwa yilabo aba-importa ama-solar panels, ama-inverter, ama-battery aqondalele amandla elanga. Kufanele kunikwe kumbe singathi umnyaka ukuthi abangenisa lezi mpahla bengabhadala imithelo.
Sibuze uSibindi ukuthi amandla elanga awesola akusinocebo elingaphathisa elizwe na.
Yes, isola okufanele sinanzele ukuthi asiyonto enzima ubani bekhona. Yebo, kambe amagaji zakhona adura khonapho nxa wadingi walethe elizweni, kodwa ungavele wafaka asezenza ngoba abesesebenzisa ilanga kakhulu. So ke uhulumende nxa ngoshupha esiphakathi kwalo uhulumende sokufanele abone ukuthi njengoba ungathi useyehlile kule ndaba yamagezi kalethi amasoli into eziningi zisebenzisa amasoli. Lokhu kuzancedisa ukuthi amakhampani esilawo khathesi aqhubeke functiona nxa kungela amagezi. Kuzenza ukuthi lapha e-CBD kulezitolo ezinkulu ziqhubeke zifunctiona nxa kungela amagezi. So kuyindlela uhulumende okufanele masiyayenze, ngoba leyo asiyonto yenze. Amanye amazwe adevelop abantu abale mali kulathi ungahamba kubo China ngamazwaqinileyo kakhulu kwezomnotho, kodwa labo balawo amasola abawasebenzisa.
Isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Rights Association uMnumzana Efidlela Ncube uthi ukuvalwa kwamandla kagetsi lokho kuzabangela ukuthi osomabhizimusi bakhweze intengo yokudla lempahla.
Ukuswelakala kwamandla kagetsi lokho okukhulunywa nguZesa kuyinto embi kakhulu, ngokuba kuza kwenza ukuthi impilo yabantu ibe nzima. Bavele bathwele nzima kumanje, bathenga inkuni, bathenga iparafini, kanti ke kuza kwenza ukuthi izinto zikhwele ezitolo nxa ngabe abezitolo sebesebenzisa idizili ukuba incedise ibe yiyo amandla kagesi okuthi yamafriji la agcina lezi eziqandayo akwazi ukuqhubeka esebenza. Nxa sebesebenzisa idizili kusho ukuthi bazakhweza imali yalokho okuthengiswayo.
Inkampani yeZesa ithi imitshina esitshiselwa nge-power station ayisebenzi ngemfanelo, okubangela ukusilela kwamandla kagesi lokhu. Kodwa linkampani ithi imitshina le iyalungisiswa. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nguChris Gande.
Inkokheli yamabandla aphikisayo ithi kulungile ukuba kusungulwe amabandla amaningi eZimbabwe ukwenzela ukuba kube nombuso okhululekileyo elizweni. UGis Dube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Okwamanje kulamabandla aphikisayo edlula ikhulu 108 eZimbabwe, iningi lawo angena kukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2018 ancedisa kukhetho lukamongameli ayengamathumi amabili lambili 22. Kusanda kubunjwa elinye ibandla eleFront for Economic Emancipation in Zimbabwe elikhokelwa ngumnumzana Godfrey Senengamu waye kubandla leZANU-PF. Elinye njalo elitsha okukhanya lizangena kukhetho oluzayo lizibiza ngokuthi Economic Freedom Fighters Zimbabwe elikhokelwa ngumnumzana Innocent Ndibali. Kutshoni ukusungulwa kwamabandla aphikisayo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho eZimbabwe? Umnumzana Kwanele Colin Hlabangana, umkhokeli webandla le-Republican Party of Zimbabwe, uthi kulungile ukuba kube lamabandla aphikisayo amaningi elizweni.
Thina njengenkokeli zamabandla epolitiki kuyasikhuthaza kakhulu ukunanzelela ukuthi sekulama-political party amaningi abunjwayo. Lokhu kuhle kakhulu ngoba yikho esithi thina yi-multi-party democracy. Kudemokrasi vele kulungile kakhulu ukuthi kube lamabandla amaningi awezepolitiki, abantu bathole amathuba okuzikhethela. Hatshi ukuthi ilizwe likhokhelelwe kuphela ngamabandla amabili kumbe amathathu, ngoba lokhu kuncindezela abanye abaye befisa ukuthi babandakanye endabeni zepolitiki kodwa bengena kumabandla abawafunayo.
UHlabangane uthi amabandla akumelanga avumbuluke ngesikhathi sokhetho abesenyamalala nasoluphelile.
Sikusolayo ukuthi nxa ungusopolitiki ungabonakali kuphela nxa sekuyisikhathi sokhetho, njengoba kade sisazi ukuthi silungiselele ukhetho eZimbabwe oluka-2023. akumelanga ukuthi nxa ungumuntu ozimisele kwezepolitiki ubonakale kuphela ngesikhathi sokhetho, kodwa ngoba ngumuntu osebenzela abantu phakathi kwesikhathi, ngoba ipolitika isiyo ama-election, ipolitiki yenzakala amalanga lamalanga. Ngakho abantu bayadinga ukuthi nxa uyinkokheli ubonakale usebenza, usebenzele umphakathi, ngoba ipolitiki ayisiwo umsebenzi wakho, ngumsebenzi wabantu. Kumele ukuthi ukhanye usebenzela abantu phakathi kwesikhathi, kuya kuthi nxa sekufika ukhetho abantu bathi hayi nasi inkokheli besivele sisebenza layo.
Undibali uthi kuhle kakhulu ukuba kube la mabandla aphikisayo amaningi eZimbabwe.
Nesikutshoyo ukuthi asilandaba la mabandla amaningi lawa afonywayo. But esile concern lakho ukuthi ama voters bengagcina besiba le confusion. Kodwa nxa sesisiya nje ngomthetho welizwe, amaphathi lawa amaningi ayavunyelwa ukuthi ebe khona, and avunyelwa ukuthi labo bethi bafuna ukukhethwa, bafuna ukuvotelwa. So akula nkinga le EFF Zimbabwe.
Kodwa kulabanye abacothoza ukusungulwa kwamabandla aphikisayo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho. Omunye wabo ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party.
Bona kuyadida ukuthi ngesikhathi nxa sokuzavotwa kwele Zimbabwe kuvuka imihlangano zama-political parties amaningi. But okunye sesikunanzelele yikuthi ezinye zalezi nhlangano asonhlangano eziqondileyo ezilanda ukuzokhokhela abantu kumbe ezilanda ukuzokhulula abantu. Zinhlangano ezibunjwa libandla leZANU-PF ukuthi zibe ziningi inhlangano lezi, iZANU-PF ibisisiba kwazi ukuriga kuhle ama-elections. Abanye bendizakhumbula okwenzakala ngabo early 90s u-Edgar Degere evusa iZoom, abantu bagijima bamlandela becabanga ukuthi uTegere uqinisile. Kuthe sokusiyafika ama-elections uTegere wa-withdrawer. Ngaleso sikhathi iZANU yasala nje isiyodwa. Kunjalo nje la amanye amabandla ayavuka ukuzokonfusa abantu. Ngizananzelela ukuthi amanye amabandla akhonteste ngo-2018 aluza kakhulu. Siwabone esengena kumanyano ka-Emerson Mnangagwa lo ePolati, sabona sebenikwa izimoda, obekuyisibongo sabo ukuthi bancedisile ekuphambaniseni ku-2018 elections.
Kukhangelelwe ukuba kuzasungulwa amanye njalo amabandla aphikisayo kusiyafika kumnyaka ka-2023 ukuza kuziwa khona ukhetho oluqakathekileyo kwele Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES-5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uzakuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele, laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abenhlanganiso zababalisi bathi bafuna ibonus yalonyaka ngedola leMelika. Ngaphandle kwalokho bathi bazaphazamisa ukulotshwa kwemihloliso. Izinga lesikhudumezi esikhona eZimbabwe libikwa likhuphukile namhla, lanxa kwezinye izigaba izolo beselisina. Uhulumende uyavuma ukuba luyaqhubeka lukhula udubo lwemikhuhlane yengqondo elizweni, imbangela enkulu kuyi-COVID-19. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.